Umnumzana Rejoice Ngwenya okuhlanganiswa iCommon Market for Liberal Solutions ngomunye wabathi abantu bazadonza nzima ngomnyaka ozayo.
Angikholwa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa owezanu uzakwenza into ngendlela ezijeneyo ngenxa yokuthi basebenzisa abadlali abakudala, ama-policies abo ngakudala akutshengiseli ukuthi kuzaba le nguquko ngomnyaka ozayo. Kutsho ukuthi uZulu weZimbabwe uyabulokhu esadalala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efihlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kwezenotho kuzaqhubeka kunje kusiya kusiba kubi futhi kakhulu. Indlala izakwanda, ubuyanga bande, ukusweleka kwemisebenzi kwande, ukusweleka kwezimali kwande. Ezomnotho zizaqhubeka zigula zingayindawo. Yikho esikubonayo ke kuza kuya futhi khona lokho kade kuvele kuhlupha kwezenotho kuzaba kukhulu kulalokho. Amacebo kahulumende azaqhubeke lokho esehluleka kulokho kuyiwa emuva kuyiwe phambili belahleka bebhoda endaweni eyodwa kungayiwandawo.
Umnumzana Michael Ndiweni okubulawayo Vendors and Traders Association uthi okuzahlupha uZulu yimithelo ejiyeneyo.
Nxa ngikhangela kakhulu ngisebenzisa ilihlo lami lokukhangela ibhajethi le eyanawuswayo ngoNovemba. Ngilama concerns kakhulu ngento esifana namapassport, inhlawulo yepassport. Izatsho ukuthi khona na kuzaba nzima for abantu abasebenza bechapha imingcele ukuthi bathole amapassport. Bazagcina sebesiya egangeni bequme egangeni bethokile bequme egangeni bese kubafaka engozini yokuthi bangabanje inkunzi ngomagumaguma kumbe abanye babulawa abanye bangene emfuleni lengwenya. Xa sikhangela amazwe afana labo South Africa besiya thengisa impahla kumbe besiya thenga impahla zokusebenzisa lapha elizweni. So kuzaba lobunzima kakhulu. Yikho kubona kathesi kule sixhobexhobe ehhofisini yomnyango ukuthatha ama-passport. Ngoba abantu bazama ukuthi bachaye umnyaka lowo ngakafiki. Njalo futhi indaba zabo surcharge lezi eze surcharge tax kufuel zatsho ukuthi intengo zizakhuphuka futhi kwabantu abantu abahamba mbe ukuthi uzihambe zihamba siyawoda impahla siyathengisa. Ngoba ama-transporters bonengazi benqwala zohamba baza transfer ama-cost law to ama-traders bezama ukuthi ba-recover ama-surcharge.
Kodwa kulabanye abathi balakho ukuziphilisa loba umnotho uzathuthuka ngokuyisilinganiso phose sokune ekhulwini kuphela 3.5% ngomnyaka ozayo. Uhulumende wakwale Zimbabwe uthi umnotho uthuthuke lo nyaka ngokuyisilinganiso sokudlula kancane okuhlanu ekhulwini 5.5%. Unkosikazi Olive Mkoni uthi bazazama ngamandla wonke ukulima okuzwayo eNyamandlovu.
IZulu nxa lingabalekanga, hayi sizathola. Sizathola sikuthi ungxa umuntu angakwanisa ukuthi athole noma amathana athize. Ngoba 2024 hayi sathola ama-tons. Abanye bazabathengisa sibili. Abanye lathi sathengisela abantu abakhona ngabo. Besithi delivery endaweni ezinje, delivery kwanta, delivery ngaphi. Sidelivile umumbu esasiwutholile.
Umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, umnumzana Angles John Sibanda, yena uthi lesi yisikhathi sokuzilungiselela ukuze abantu baziphilise ngomnyaka ozayo.
Njengabosomabhizimisi, into engengikhuthaza labanye osomabhizimisi, kasingakhalakhali. Ngokukhalakhala kakuncedi. Singena kumaqhinga amanenge amathile akade athile esingawathi thina ngama-strategies awokwenza ukuthi si-survive. Mina ngingomunye walabo abakholwa ukuthi nxa umkhonomi unje yisisikhathi esilungileyo esokwakha ibhizinesi yakho ukhangelele ikusasa.
Umnumzana Joseph Juma oyibandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Sokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile ke kubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi abantu bazathola nzima ngomnyaka ozayo.
Ibhajethi leyi ebisi izinto zakudala ezika Smith Hart tax ukuthi kuthi ubhadala umthelo okuthi ulokuyindlu kwakho okwenzile kumbokotshani. Kuyatshengisa khonokho ukuthi umnotho awusoze vele wafa walunga. Ngoba umbuso okhona ngumbuso ozifaka ngenkani. Ngumbuso ongalaba ngane emhlabeni singathi international community. Ngumbuso wochuku kunzima ukuthi kube lo mnotho omuhle endaweni enjalo. Akunxuseki futhi laba abantu abasomabhizinisi ama-investors.
I-World Bank yatele Zimbabwe lathuthuka okwedlula amanye amazwe ezansi yezwekazi le-Africa kusukela ngomnyaka ka-2021 loba kukhangelelwa ukuba kungaba lokugedla kwamazinyo emphakathini ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.